kudala kwedlula esasikulandile. Isivumelwano lesi senziwa ngoba abantu babebulawa kusukela ngo-82. Yikho uNkomo wathi yena abantu bangaphelela into engekho, kungcono sihlangane lanxa sizazuza amalungelo angalinganiyo lawabanye abezanga nxa isivumelwano lesi sizaletha ukuthula elizweni. Yiwo umsebenzi wasomkhulu esawenzayo. Ngaphandle kwalokho, isivumelwano lesi siyayangisa kulaba babekuzaphu ngoba sitshengisela ukuthi bavuma ukubuswa ngelinye ibandla.
Ubaba Ndlovu, lingamalunga ezaphu lokhu likuZANU-PF, siyaliyangisa na?
Kwasiyangisa but ngemva kweminyaka engu-27 ngethwesho singatathi sinanzelile of course ukuthi saphambanza ngemva kweminyaka engu-27. So manje namhlanje umongameli wethu ubaba uNkomo ongasekho, ukuthi ngiqale kungikhulumela yena engasekho ukuthi wayena wayenza ukuthi yikho lapho lobunzima khona.
Uzulu baba Mkandla, kukhona na akutholayo kusivumelwano lesi?
Well, into yokuqala vele ekhona, isivumelwano lesi sanceda ngento eyodwa kuphela, ukumisa ukubulawa kwabantu emathebeleleni okwakwenzakale ngesikhathi seGugurahundi. Kwaba lokuthula ukuthi abantu babuye, abanye babuye ababesegangeni okwakuthiwa ngama-dissident lawa amalutshwana babuye bathiwa hhayi khathesa kusela muntu osegangeni, akusadingi ukuthi kube le mbutho ohamba uhlukuluza abantu emakhaya. Ngaphandle kwalokho vele kasizanga ke sisebenze isivumelwano lesi ngoba bazange balingane abantu kuma-cabinet lakuma-appointments wonke, ngoba bavele kusenza ama-appointments ayesenziwa izana lakhathesi enziwa yiwo bahambile bebhoda lapha bekhupha abantu abangama-chairman ama-provinces kwenziwa ngabantu ababevele beyizana. Ubani owaba yizaphu ongakwenza khonokho okwenziwe ngabantu be-Harare untando kayiphikisa?
Baba Ndlovu, kuyini okutholwa nguZulu kusivumelwano lesi?
Okwakudala ubaba Mkandla sewuthilo angiye ngiphinde kokuthula kokukhona. Now okunye kukhona ukuthi izinto lezi esikhuluma ngazo fose sonke la ubaba Mkandla ngiyakhumbula wake saba layo kuZANU-PF engaphumi, akula ngithi phakathi kwethu loyedwa wathi asike nisilandeleni sivumelane lesi. Kwakumele khona phana sekulokuthula sithi sokuthule kathesi kulezi zinto ezingahambi kuhle kusivumelane asiziqondiseni. Akula ngitho loyedwa umuntu wakulandelelayo khonokho.
Ngitho Ndlovu, hayi, ngizama ukuqondisa uNdlovu ukuthi uMkandla sibaningi, ngiyabona singu-4-5 ababe abantu abakhudeleyo kuzapho. Mina ikhadi lezano zange liwambe esandleni. Into engayitsho nje ukuthi anzanga ngichothoze abangenileyo phakathi ngoba ngiyakwazi ukuthi uNkomo babeminyezele ukuthi aze angene iZANU-PF, kodwa mina ngokwangazange ngilibambe ikhadi lezano. Bakhona futhi abadala abanye ababekuleadership abangazange balibambe ikhadi, abanjengoNdabami, abanjengo-Aaron Dlovu abangazange babambe ikhadi lezano.
Awuyezwakala baba ukuthi isikhathi sikhuluma ukuthi savumelana yikho ngithi ngoba sithi sa njengoba nxa ngikhuluma mina ngeke ngizi-isolate njengoba sonke sasiyi-PF zaphu sonke akula kwathi kuvunyelwana khonapha ngo-1987 awuzange kube lo muntu ngaphandle ngaphoseli umuntu engathi wathatha isikhathi kuba kudaba engiyavuma ngoba wathatha almost 2 years engazange abe khona kule ngiyavuma siz kodwa abanye bonke akulo wathi hhayi mina ngiyasala
into engibakhona bakhona umdala undabamba ngazi amazi wafama uNdabani. UNdabani uze wafa kazange abambe ikhadi lezapho.
Imazi kakhulu. Angithi mina abaqoqa nayo njengeza ama-individuals yakhona. Ngithi abaqoqa nayo njengebadayi thina njengezaphu asifuni. Ngithi awuzange kube khona. Sonke sakukhonvensa kwathiwa izaphu yonke ivunyelwe. Azange kube nomuntu wasukuma ukukhonvensa ezaphu. Wathi thina hhayi asifuni kwaze kwavota kufikanga kuleso simo. Into engiyitshona.